Izizalwane zeZimbabwe kweSouth Africa zikhethe ukuthakazelela ilanga likaZibuse lamhlanje ngokuqhuba ingxoxo lapho ebezibuzana khona ukuthi ngambe izizalwane zeZimbabwe zayithola yini inkululeko ngo-1980. Phose zonke izikhulumi kule ngxoxo-mpikiswano bezivumelana ukuthi yebo ilizwe laphunyuka phansi kombuso woncindezelo lwamabhunu kodwa qede lapho wangena phansi koncindezelo lwebandla lweZANU-PF. Bathi ZANU-PF yathola umnotho oqinileyo yawuguxisa phansi ngamadolo ngenxa yenkohlakalo kwatshiya abantu bengaselamsebenzi kwaphinda kwandisa ubuyanga elizweni. Lezi izinto abathi kazitshengisa ukuthi kule nkululeko. Enkulumeni yakhe kulombuthano umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabuthi Mabhena uthi bakhona abalutshwana asebethethe inkululeko lomnotho welizwe bayitshwathika ezambeni zabo okuyibo okufanele balwiswe ukuze wonke umuntu akhululeke.
Uhulumende waseZimbabwe wahamba waye Washington ku-IMF le-World Bank lapho aphuma khona lohlelo lwezomnotho okuthiwa Economic Structural Adjustment Program. Sabona ama-factory amaningi avala. Izalwane eziningi zaseZimbabwe ababesebenza eZimbabwe babuya lapha eSouth Africa. So yikho thina sithi ke yebo yesathola uZibuse ngo-1980 kodwa kasikakhululeke.
Abanye ke bathi kungatsho kanjani ukuthi Zimbabwe ikhululekile nxa izinkulungwane zabantu ezabulawa ngesikhathi segugrawundi kungakakhulunywa ngazo loba ukujeziswa kwalabo abenza lokho. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Jonathan Mbedzi uthi kufuneka izizalwane zeZimbabwe zime ndawonye zilungise konke okonakalayo kusukela ngo-1980 ukuze umuntu wonke akhululeke ngokugcweleyo.
Okwamanje abantu siyabona ukuthi kunento eshothayo kancane ukuthi singazicelebrate le independence kahle, ngoba kunje lapha eSouth Africa namhlanje kufanele sithokoze sijabula yonke indawo, but just imagine sesihleli phansi sinomhlangano wokuthi kuvele kuzovelani after this.
Bakhona-ke bathi ukungena kukamongameli Emmerson Mnangagwa embusweni osekwenze zonke ingatsha zikahulumende zagcwala abebutho kukhombisa khona ukuthi inkululeko isihleya nyabalala, njengoba kusobala ukuthi ibutho ngeke livumele ukuqhubela abanqobileyo iintambo zombuso. Omele bandla le-MDCT kwele-South Africa umnumzana Austin Moyo uthi zenzo hathi ukukhuluma nje ngomlomo yizwe zakwenza umuntu wonke eZimbabwe azwe ukuthi ukhululekile.
Uma sikhuluma nge-independence uZibuse sikhuluma ngokuthi abantu babe nelungelo lokuthi bakhulume lokho abakuthandayo ngesikhathi abasithandayo, babe nelungelo lokuthi bahlangane ngesikhathi abafuna ukuhlangana ngaso. Kumanje abaningi abantu baseZimbabwe baphumile eZimbabwe bangaphandle, kanti uZibuse lona kanti ubenefitha bani wona?
Iningi ke lithi alikho ilizwe elikhululekileyo elibalekelwa ngabantu balo njengeZimbabwe. Laba ke bathi nxa iZimbabwe isikhululekile kwezombusazwe, ezomnotho, ezenhlalo kaZulu, kwezokwethulwa kwemibiko, kwezokukhetho lezinye, akukho zabuza omunye, kodwa bonke abasemazweni bazabonakala ngokuthwala imitshaqana yabo sebephindela ekhaya. Lingxoxo-mpikiswano ibiqoqwe inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ndawonye le African Diaspora Forum. Mele Studio 7, Johannesburg, South Africa. Ngingu Benedict Nhlapo.